thina sokuqala ukubonga iAmnesty International lokuma labantu bezimbabwe esikhathini esivima suvela kuketo abantu wafoswa again ukubuyela in another election ezafandwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela singakabali ibhajethi yamapolisa singakabali ibhajethi ezinye ezifunakalayo from ipocket yama-taxpayer konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu so kulobunzima obuselizwe Job Sikala has been in prison kuze kufike namhlanje so sibonga iAmnesty ngokuma labantu bezimbabwe njalo we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge-TPC we continue to call for the immediate release ka-Honorable Sikala ngenxa yokuthi akulacala alenzayo umuntu okwakufana ukuthi ebiselwe ngoba wabotshwe ngu-member of parliament okutshengisa ukuba nezimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphathi atshiyeneyo kakhulu zanupf akubala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i-right to bail kodwa u-Honorable Sikala yena kulo mthetho ofakwe okutshengisa ukuba nelizwe lethu seliriduce into an animal farm kingdom okuyinto okufanele ilungisiswe if we are to have a stable country.
Ye kodwa ungasikhangela phela abambophileyo bathule ecala umnumzana Sikala ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathula ecala wahlala more than 500 days ejele i-high court yezimbabwe yafaka i-ruling ukubana kwakungafanelanga ukuthi ebotshwe yikho libona i-high court yadismissa i-judgment yayivela ke kuma-magistrate court ethi kutshoyo kubana ke uhulumende kufanele make sure ukuthi uSikala uyarelizwa ngenxa yokuthi uSikala is a political prisoner that's why the political leadership eselizweni has the responsibility ukumake sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner political kaso usicakala cala lokubulala umuntu nomele ubugebenga nomele ukutshontsha.